sesisesigabeni sokuthi bahlalisana phansi namavenda basebesitshengisa apho bafisa ukuya khona nathi sesibatshengisa apho esifuna ukuthi baye khona njenge-council okwakathesi esimelele ukuthi i-full council eyi-supreme board ehlale ekuqaleni kwenyanga ihlale i-approve besebehanjiswa nabantu benkosi lapho kumele baye khona.
Indawo lezo lalibatshengisa zona zingaphi kwedolobho?
Ziphakathi kwedolobho sikule CBD, akukho zilutshwana nje ezingaphandle. Ezangaphandle eziningi kakhona yibo futhi amavenda abaebeziophilezi ama-complex entumbani, complex enkulumane, izindawo azikhethileyo zilapho kuphithizela khona abantu.
Lazizuza njani njenge-councili njengoba sibonti kwezinye indawo ezinjengeHarare yikho lapho abazama khona ukuthi abantu bebaphumule?
Into eyenzakalayo ukuthi kungavele kube nokungazwanani kumbe nokufihlelana kokusebenza phakathi kwabathengisayo nabaphethe idolobho, yikho kuba khona le ngxakangxoza. Kodwa thina kuvele kuqalisa khona kwaBulawayo vele silayo i-department eyavela yasungulwa ezendini edila lezikhalazo zamazela okuthi bayahlangana nje ledilele lama-officers ekhansili emva kwesikhathanyana nje isikhatha ngine kungaqalisa into kamphathi intambo yokukhipha abantu bebevele bengabantu ade behlangana nje belungisa iindaba zangkhona.
Alikhangeleli ukuthi kuzaba le ngxabangxoza lapho abanye bengafuni ukuya lapho okuthiwa bayikhona?
Into ezenzakala ingxabangxoza izaba khona vele ukuthi yazi umuntu ngumuntu. Kodwa sesikhulumile laba ngoba abaningi kwaBulawayo ama-vendors alama-associations abo. So inhlanganiso zabo zenezo isikhala ethi zizasincedisa ngendlela ephakemeyo. Kodwa hhayi, bona kukhanya ingani bayazwisisa wona lawa ama-vendor angikhona bengesabi njengabaphatha intambo bedolobho sizobakhangela ngendlela ephakemeyo, nabo bayazi. And I think umphatha intambo uChombo yena ngakwakhe engakhitshwa wakutsho mpela ukuthi hhayi kwaBulawayo kungani kulokuhlele. So siyakwazi abantu bakubulawa njalo, siyathemba bazayenza ngokuhleleka okukhulu.